isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yes, salibonani wasakazi nabalandeli bonke baka Studio 7 endaweni zonke. Ngifuna nje ukukhuluma ngodaba lolu lwama sanctions abalukhankazelayo baba laba. Ngibona uNkulunkulu lapha usesiphendulele bakithi. Bebezama ukucila amamenemene bethi bona ama sanctions yiwabulala ilizwe. Khangelani uNkulunkulu senzeni. Umamalo usetshengisile ukuthi hayi kasoma sanctions ibusela babo ababenzayo sokuphumile sokusegcikeni. Ogawule ngibona ngani kusukela lamhla labo gawule kusiya phambili. Hayi bazake bakhuluma into ezizwakalayo. Ngabe kuya ngabi nje ngabe bazithulela ogawule labo chuma laba abapopota kakhulu. Njengoba sokuphumile phela bantu bakithi sesibonile ukuthi hayi lizwe kalibulawa ngama sanctions. Libulawa yibusela. Amasela sibili hayi siyabonga uNkulunkulu sesiphendule. Sengathi bangabanjwa bonke, babanjwe nje bonke bayangeke. Sokubonakele siyabonga sibili mahlabezulu.
Salibonani, salibonani lapho emsakazweni omuhle bantu weStudio 7. Thanda ukulibingelela, ngithanda ukulibonga ngomsebenzi omuhle elisenzela wona thina esilithandayo. Lanxa abanye belisola kodwa thina hayi siyalithanda. Siyabonga iindaba zenu lesinikeza zona konke okwenzakalayo. Thina kithi sikubona kuliqiniso konke, sikubona njalo kuqondile. Hayi ngithanda ukuthi ngiphathe kancane udaba lolu olukalo ukuthiwa ubanjwe esezamuka eDubai kumbe kuthiwa nguRuswaya kumbe kuthiwa ngubani lo abathi ubanjwe elegolide ezamulicaphisa esiyangaphandle kwamazwe. Siyabonga labo ababophileyo ukuthi ngabe bangasebenza njalo, ababophe wonke amasela asibulaleli ilizwe lethu ukuze lamanje sidubeke befuna ukudla bona besuthisa izisu zabo zodwa lesihlobo zabo. Ababotshe intamo sibili, bangambophile nyawo, bangambophile izandla, ngabe bambophe intamo straight. Njalo aveze labanye bakhe labo babotshe intamo baze babotshe lemlo. Hayi nyabonga, nyabonga laphana. Ngiyabonga ngiyalithanda abasakazi beStudio 7. Lisale ngomusa lapha ekhaya.
Salibonani basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke nje baka Studio 7 endaweni zonke. Ngifuna lapho ukukhuluma nje ngodaba lwama sanctions. Kuyasimangalisa kakhulu ukubona abantu abanjengabo gawule labo chuma bakhuluma ngokuthathwa komhlaba makukhunywa ngendaba yama sanctions. Indaba yokuthathwa komhlaba lapha sibona ngani kulama plus athathwayo alama regression ahleziyo kusukela ngo 2000 kuze kube lamhla ama regression lawo kawalinywa ahlezi, kodwa kulabantu abadinga wabo. So sifuna ukubuza kibo bona laba abakhuma kangaka abapopota kakhulu ukuthi kambe obulalilizwe ngubani ophohlezi phezulu kwe regression lalo oqotha umuntu okade lima eyenza kube lokudle elizweni. Sikungumbuzo esukwenisa kubo laba abakhanya bepopota kangaka bekhuluma ngento ezingazi abangazazi into ezibuhlungu kangaka. Udaba lolu luyasiduba kakhulu. Ngabe bakhuluma ngokuthi betshela abantu babo ukuthi hayi ake lilandelele ama regression lawa liwalima ukuze ilizwe libe lokudla. Ilizwe liyahlupheka, abantu bayahlupheka, ama regression kawalinywa. Lama regression amanenge esiwaziyo ahleziyo aseyamila izihlahla elinywa ngamakhiwa.
Salibonani ke zihlobo labangani lani basakazi baka Studio 7. Siyabonga, ngiyabonga ke ngokusizwisa ke izinto ezenzakala ekhaya. Lo okhulumayo ngubaba uNgwenya, ubaba kaMangwe uSama Twins, ngise eBotswana eGaborone. Ngibingelele ke umama ongizalayo kanye lonkosikazi kanye nemuli yami nabangani noSabhuku Tylos kunye noPurwane uNgwenya. Hayi ngithi-ke impilo ende kini. Okay ke bengithi-ke ngidlulise-ke umlayezo lo izinto ezenzakala khona eZimbabwe bakithi ngendaba zabantwana besikolo. Hayi ngibona ngathi le zinto ezenzakalayo bakithi kuzima, kwakuzima ngempela. mina ke ngilomntwana ofanele aye ku grade 7 next year. Eish, akafundanga lutho, akwenzakalanga lutho, ama teacher kathesi i government uthi banike izimali uthi benze umsebenzi. Next, bakithi abantu abaholishwe izimali ngendlela efanele.
Bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.